Kati sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe wavalelwa ejele leChikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Mnangagwa utshele abamasonto ukuthi uhulumende wakhe uphakathi wokulwisana lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe okwesibili wavalelwa ejele leChikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane ogcina abantwabakhe. UMubayiwa uvalelwe ngemva kokumiswa enkantolo namuhla phezu kwaleli cala. Umantshi wale ukumvumela ukuhlawula imali yesibambiso esithi kumele avalelwe ngoba ekhanya engumuntu olodlakela. Umamangala kulolu daba ngunkosazana Delight Munyoro, yena othi uMubayiwa umtshaye ngeviki edluleyo eze elande abantwabakhe esikolo seHellenic eBorodale. Igqwetha likaMubayiwa unkosikazi Beatrice Mtethwa ulilandule leli cala kodwa lokhu akusizanga ngalutho. UMubayiwa uke wabotshwa njalo ngenyanga edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ababili laba sebesehlukana. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo njalo wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokukhulekela ilizwe obizwe ngabamasonto laba enkundleni yeNational Sports eHarare, uMnangagwa wengeze wathi abamasonto kanye loZulu jikelele kumele beqhubeke bekhulekela impumelelo kanye lokuthula. Nanka amazwi akhe.
We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and enforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu. Ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abelani lonke. UNkulunkulu makabusise eZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.
La ungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma embuthanweni oqoqwe ngabamasonto achiyeneyo okukhulekela ilizwe namuhla. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubenganxuswanga. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
UZulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitshela besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha adingisa ukuthi kunokuzimisele ukuthi nikulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyise yangena phambi kwezinye zonke izindaba aphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafika kulesi swalo. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo lokwenza umathanda kuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo ubhibona ukhona ngolokuthi nxa kukhulume uMnumzana uMnangagwa balutshwala abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukhona okukhulumayo ngoba sezinenye izinto eziphuma emlenyeni wakhe eziphanga ukuba izeleze kumbe ezingabangali ezisuke zehluleka ukuba liciniso. Ngakho akasuyena nxa kuyik inhliziyo yakhe inhle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki xa sikhanyela ngezenzo zakhe siye muva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi baningi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Udirethelalo yokuthi kulalokho okuthiwa ngekuthiwa i-catch and release ngumuntu ofana ufana nomuntu ohambe esiyabanda imhlanje emanzini ayibamba kuyayijikela emanzini abesithi hheyi uyazi namhlambele sishebe esilenge ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho uZulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana lwe-anti-corruption commission leZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena uMnumzana uMnangagwa.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi weMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obataya Moyo uthi inani labantu asebehlolwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhuphuke lafika kumakhulu amabili lamatshumi amabili. Abantu laba bake bethekelela amazwe ahlaselwe ligciwane leli agoqela ele-China lapho osokufe khona abantu abedlula amakhulu amabili. Sixhume isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi uZulu usedlela evalweni.
Njengezakhamuzi kuyethusa ngoba ungakhangela bekhangele iMozambique imisile ukuthi izizalwane zeMozambique zihambe eChina kumbeni izizalwane zeChina zingene kwele Mozambique. But thina kwelakithi ilizwe elidubekayo elingala capacity yokuthini kungenzakala anything, akwala anything esiyenziwe ngohulumende yokumisa abantu ukuthi beye eChina kumbeni bengene kwelakithi. So uyazibuza wethu ukuthini uma kungabuya abantu abalawo lo mkhuhlane, our health system is just the worst kwi-region naleyo, sizakubamba njani? But ngenxa yokuthi sililizwe elilabantu abasebukhokhelini ababekhangele kakhulu inzuzo kubo not elizweni, nokuthi kwankonoma ungaqhamuka umkhuhlane bangenzayo kobakhangeleni inzuzo, akulanto uhulumende aseyenzile to prevent i-movement yabantu so as to stop that. Kuyadanisa kakhulu.
Ikhona yini imbiko ethulwa nguhulumende kungaba kumathelevisioni lakumaradio ejonge ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane?
Balimukisa ngoba mbone umphathintambo we-information ekhuluma ngakho esithi hayi abantu bengethuki, okuyinhlala yenza ukuthi bathi bengethuki but bengafaki i-preventive measure.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo yisakhamuzi sakobulawayo. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ibambisane le-Afrika Zimbabwe ziqale izolo ukuthuthela ukudla edolobheni le-Gwanda okuzadluliselwa emaphandleni lapho inengi elikhala khona ngendlala. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ukudla lokho kugoqela amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emaNdebeleni. Ukansila kawa 13 entepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kutsho ukuthi nje babhizi kade segwanda ntengi lapho izolo, ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelako siyaphambi. Kutsho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Iningi alilimanga nakene lalonyaka ngenxa yokuthulela kwezulu. Kanti abalimi lelo nyaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Ndlovu, uthi baludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kuyavuka, kumele siza kudla, kumele soze sidle, vela sikwazi. Ivele inkanga la indlala, besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona lumnyaka singawuthutsha abantu abami, hayi sibonge nini inkosi.
Usobhuku entalala uMnumzana Trust Sebata uthi ukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli, ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare yiyo encedisayo, yiyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla, but iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapho.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. UZulu emaNdebeleni uthi uhulumende kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawat 17 efumugu uMnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi uhulumende kalamali.
Kuqakathekile ukuthi sibe nelitamo elikhulu elibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe tened to be told ukuthi kumele kwenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha itamo, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangele kakhulu ukuvuselwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu udiwethu semadamu lapha izifuyo zethu ziyaswela amanzi. Abantu isikhathi esiningi bona zendawonye izifuyo labantu kanye lezigadini zabo ezekudla kwabantu ababo.
Uskomitho Gwanda unkosikazi Gilibone Ndou yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodaba lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumende phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eziGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela amanzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona, but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo ye-devolution nxa kuyukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo nokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithuli Manange likhangelele ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamile okwamanje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezihlala elokitshini le Oliven Abosh kwele South Africa ezithi sezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabokuza. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Esinye sezizalwane zeZimbabwe uMnumzana Nkululeko Mate uthi baqale ukuhlaselwa ngolwesithathu lapho avuswe khona umsindo wabantu sebegcwele egumeni lakhe bebhaxabula yiloba ngubani obecatshangelwa ukuthi kayisiso sizalwane sakwele South Africa.
Retire hayi kancane, kwagcina sokudutshulwana lapho sekunabantu asebedubula lapho.
Izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza kuleli lokishi ngemva kokuba esinye isizalwane seMalawi sikhandele omunye umfundi incwadi yokuzalwa yamanga. Izakhamizi ziye zamangala emapholiseni kodwa amapholisa abuye amkhulula umsolwa. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi zizame ukutshisa inkamba yamapholisa. Amapolisi acine echitha abantu laba ngokudubula ngenhlambu ezingabulaliyo kodwa ezizwisa ubuhlungu. Kulimale ipolisa elilodwa kulesi sehlakalo. Izakhamizi zithe ngokwehlulwa ngamapolisa zaqala ukungena ngendlu ngendlu zikuduza lokuhlasela abakwamanye amazwe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala e-Oliven Hotbush esikhethe ekwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sithole uthi loba nje isimo sisahlalisekile abazi iyozala nkomoni.
Sokushubile la bathi abasafuna abantu bangaphandle ukuba bale crime.
Ukuhlaselwa kwabokuza kwele-South Africa lonyaka kuqale kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubulawa kwepolisa e-Diepsloot ngabasolwa ababikwa bedabuka eZimbabwe. Leli lihlazo eselifake abokuza enkingeni enkulu ngitsho labamsulwa kutsho umnumzana Eden Gideon Gama.
Thina singabakamzilikazi siyayigxeka kakhulu leyo nto yokuthi kubulawa abantu kuzogama lapha. Thina sibalekile sifuna kuzocasha lapha sizovikela impilo zethu ezibulawayo lekhaya.
Isikhulume samapholisa uBrigadier Vishnu Naidu uthe sebeqhube umhlangano lezakhamizi ze-Oliven Hotbush bezikhuthaza ukuthi zibike bonke ubugange emapholiseni hathi ukufaka umthetho ezandleni zazo. Mele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Itale lesenethi khonapha eMelika izolo livote elisala ukuthi kuvizwe abafakazi ekuthonisweni kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Amalunga ebandla lamademokrasi kuleli tale ayiwo achutshisa leli cala njalo athi kumele kube labafakazi. Athole amavoti angu-49 kuphela kwathi abebandla likaTrump abamvikelayo bathola amavoti angamachumi amabili lanye. Ngezinye indlela lokhu sokuyikuphela kwamacala kaTrump abalisa elokudinga ukungenela kwele Ukraine kumbusazwe weMelika kanye lelokuzama ukuvimba isandla seSenate ebesiphenya lolu daba. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into ekade ilindelekile vele ukuthi izakwenzeka ukuthi abafuna iqiniso. Umuntu ongafuna ufakazi kafuna iqiniso, ofuna ufakazi ufuna iqiniso. Okwesibili, ivele yona i-Republican Party siyaba sesikhwameni sika-President uTrump. Ikuye wayitshintsha lokhu wangena ngo-2016. Abantu labana abaku-Senate labaku-House nabantu abasebedependa kuye asebephila ngaphansi kwakhe asebesizwa ngaye asebesesaba ukuthi nxa engahambisani labo ngeke baphumelele okhethwe. Ngakho yinto engamangalisiyo kodwa-ke kutsho ukuthi iqiniso lizabe lifike ekade lidingeka elizabe liphuma kuvele ukuthi ziningi izinto ezonakaleyo. Kanti-ke bangabe sebeguqule izinto eziningi ngoba for the first time into eyenzakaleyo ukuthi-ke akusoze kube labofakazi abafakaza ekuthuthisweni kwecala. Osekusitsho ukuthi kusiya phambili kuzaba nzima noma nguphi upresident ozangena ukuthi angene ngaphansi komthetho uzabe sesenza intandiyakhe.
Leli tale likhangelelwe ukuvota njalo okokugcina ngeviki ezayo lapho elikhangelelwe khona ukumgeza njengoba sebevele basho ukuthi kabafuni kube lobufakazi bama-Republicans. Singabona yini mhlawumbe kusiba lamasalamusi abanye babo becine beguqula umqondo bebambana lamademokrati bevotela ukumfumana elecala?
Angeke kwenzeke lokho ngendlela okungakhona vele kasoze bamethe sicala. Bangabantu njengoba nisilo abalibalekele iqiniso kusuka ngosuku lokuqala kanti bangabantu futhi asebangena ngaphansi kwakhe osekusenza ukuthi lakusavuma ukuthi babe lo mcabango wabo ozimeleyo. Into kuphela esiyingozi ukuthi kusuka namhlanje kusiya phambili upresident weMelika uyabe selamandla amakhulu kakhulu osekumlinganisa le nkosi yona liyana abayilwisayo ngo-1776 bethole uzibuse mhlaka-40 layo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Kusenjalo idale le-Supreme Court khonapha eMelika izolo livumele uhulumende kaTrump ukuthi avimbe isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela eleNigeria ezilokholo lwesiMoslem ukuza eMelika. Singene kwezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxalo Councillor Fanny Chirwa oka Ward 9 eLwendulu eWange, okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana labantwana bahlezi njani endaweni lapho abagciniwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
Sofa akula ma-sanitary pads engiye ngawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary pads kazange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala la, ekhala ngamaphampa zakhe awe preparation angenwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamapesi.
Bengabe bebaningi abantwana abalokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5, and then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because uju anytime. So laye njengo muntu owayekhangelela ukuthi ngiju wayetestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola eminye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesti. So kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza, so bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ile-stove yayo, nxa kuyukuthi i-stove lesana sesafa beyond repair, like for now even uku-repair we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulongulo ubuya lokudla kwakhe?
Ehe, lolo uziphekela yedwa, umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi hayi, lana ngike ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla. Hayi, kufikile bayakwanisa ukujova sibili elinye iviki. Sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo. Hayi, ku-department yona leyo hayi kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga, kodwa ezinye nje izembatho zabo because andiyakwazi kungana, ezinye izigqoko ziba lamamosi, so kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyileyo zike zadonethwa, hhayi bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye, it's just ukuthi ngama-wards achiyeneyo, but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house. LabeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi eseMpumalanga, and then kulabanye futhi kwenye iwadi area ye-railways, iward 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezithiyeneyo. Laba abaseMpumalanga bakhona eMpumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini akulankini.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Fanny Chirwa okaWard 9 eLwendulu eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga babuGande, ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani? Sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa. Awusitshele ngohambo lwayo.
Inkosi uMzilikazi wesibili uSt Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyona linyanga esiyiqeda namhlanje ubese South Africa enqushwe yinkosi uMampuru owesithathu. Lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru, inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo, uyala ukuthi khona abagobele. So kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili, inkosi yabaphethi.
Ubenxusiwe yini?
Ubelwanxuswa ngoJanuwari. Last year, bakakhethi futhi basebemthumela futhi invitation ukuthi wena ahambe abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka ophelileyo futhi ngekhona ngale ukhulumile futhi khona ngale.
Ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala?
Hayi, kuvele kunxuswa inkosi kuphela ba. Abanye labantu vela siyomakhosi baba, kunxuswe inkosi kuphela, akekho omunye umuntu onxusiweyo. Emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela. So banxuse yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka lapha kweZimbabwe.
Manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalaleli?
Kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili, yiso isiqokoqela ebesikhona kule isikhumbuzo leso. Amakhosi wonke abelapha ezokhuluma, labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo. Lama government officials abekhona, isikhulumeli sikagovernment ekade sikhona kakhulu uDr Nkosazana Zuma, anti amazi uminista lo wekhokuda lo osehofisini kaprincent Cyril Ramaphosa, nguye okade ekhokhele iqula likahulumende. So kube kuvele kuzokhunjulwa baba imisebenzi yamakhosi ayizole lapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli umthwakazi wonke ejikelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu, inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi. Yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi, ngoba amakhosi amanye asesazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo uMzilikazi wesibili. Yikho kenisile kuwonalo umcimbi omkhulu okukhona eLimpopo enkosini yamaPedi uMampuru. Ngiyabonga abalaleli.
Hayi, lathi sibongile, ube lempela viki enhle.
Hayi, siyabonga ezandle.
Loke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli senkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Likhumbule kusasa kulohlelo lwamasiko, kulohlelo lwabasakhulayo kanye lohlelo lokholo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uvalelwe ejele leChikurubi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo kanye lokuhlenga umnotho. Kodwa iMTC ithi udlala ngesikhathi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo ngochungameli Nkomo Lilale.